VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi lichumi lambili kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo yiba ba-ona ama-businesses zona lawa ama-fuel, yiba ba-ona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba labo. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla, okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi Tsangira iJava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likaba bakhe kwezombusazwe, wazilza izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko.
Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tsvangirai iJava kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isikhuphuke yaya ku-$5.26, kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.30. Intengo yedizili yona iqonge isuka ku-$4.89 yaya ku-$5.07. Lanxa nje amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda umnumzana Volter Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zitshona zisemalayinini, abantu abala mali zona lezo eziphoke ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo yiba ba-ona ama-business zona lawa ama-fuel, yiba ba-ona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzele abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa-wafa, ndoda yazibonela, i-survival of the fittest, olamandla nguye ozaphila. Into ezagcina ikhona, but abantu abazasafa yithi esingelalutho onjwadi, esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani, nxa lehlulekile khulumisanani labanye abanye labo bathathe over ilizwe liye phambili, likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila uqanjwe izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe siphila kwabantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngaphi.
Yebo akhwelile amafutha moyo kodwa khona ngaphe kwanda emagalajini ayatholakala yini?
Izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona le ivikorona. Kukhwezwa le nto engekho angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani ngoba le nto engekho bezawuthi ikhwelile yona ivele ingekho ikhwela njani into yakhona ingekho. So kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki.
Kumele benzeni kahle kahle?
Kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo. Maybe sithathe izinto ezinjengo-import and export ungazitholona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe i-economy ayisoze yanciphisa abantu bakho. Kumele kuhluzisiswe kukhangelisiswe ingcwethi zihlalisane phansi amapolitiziyeni ahlalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli. It's no longer about a party sekuyindaba yomuntu wonke kumbe usechurchi kumbe ungaphi. Ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kulo into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo.
Umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi weGwanda sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile mina ngisupporta leli bandla elithile abantu bahlangane babe imbumba babe munye bakhulumezwe linye ukuthi hayi yebo hayi siyabonga sesihlukumeze sokwanele igovernment ayizame ukuxolela abantu kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakaleli zweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya lathi siyazama ungacabanga manje ungazithathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilowo mabhondi athenga ayisathengi lutho thina ngapha i-R1,000 siyadla inyanga yonke eZimbabwe awudli nethi nge-R1,000 sayibona. So le nto le isinzima okuthi ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mawuta mina nje ngendlela engibona ngakhona angitsho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into efana nalezo but ngitsho ukuthi umntwana ongakhali ufele emberekweni. So ukukhala kwabantu kubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamoshi lutho but batshengisele ukuthi hayi sesizwile baba sicela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kwakhe mayekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa abantu abasebenzi abantu emasimini abavunanga abantu abanamali ibhondi alilavalo so manje abantu bazophila njani ngapha into ziyakhuphuka. So sowudinge kunje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ukuthi mina ngwezani ngwe-MDC ngwezapho but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni.
Okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanu-P F ezile mali ziyazibonakalisa sanje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhu ya sibone umeli wenembudziya edalele parliamente umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i$400,000. Umzwangedwa uyabungaphi khonaphi uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni.
Cabanga ke kusakazwama ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi imali sinayo siyayidla siyidla kini zilima.
Umnumzana Paul Ndlovu yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umthumeli odume ngokuchothoza uhulumende weZanu PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe ingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuthiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South isabelo esasimelwa ngumuye edayele ephalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Young people of Africa, this is your time. This is not just a Zimbabwean phenomenon.
Intsha ye-Afrika lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela kodwa lolu dubo lukhona kwele South Africa, kwele Rwanda, kwele Uganda nakwele Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
He answered the call, which is the second issue. Young people must answer the call.
Abe MDC kanye labezokholo babuthene emzini weGlenview South lapho abancome umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaza njengesibonelo esihle kwabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise ukuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uVimbai Tswangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe. Wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla leMDC. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko, umuntu owayeziphethe ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engela muntu angamhlupa ukuthi ebesenza izinto zakhe lezi
ekhuluma embuthanweni okuvalelisa umuyi umnumzana Osalo Siziva omela abasha kubandlaleli uthe unkosikazi Vimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ePhalamende lakumhlanganiso yeMovement for Democratic Change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Vimbayi Tsvangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live talk kuhlelo lwe Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili dual citizenship. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentatheli izindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa kulelo lizwe abophe intatheli izindaba elodumo uAlexei Navalin lamhlanje elamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olweWorld Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngomkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umphathintambo wezempilakahle kulelo lizwe ubikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe yilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezamapassports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Amapassports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi ka-Registrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulelalo ludaba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osokwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso ikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa amapassport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Komina kuyangidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ngi-apply le passport lokho la kathi sokufika isikhathi sona lesi ngingakayitholi manje ngibuya khona apho abantu laba babe lokho bebhizi besitshela ukuthi abuya kusalungiswa na hayi iproblem yakho na le yasiphambanisa kakhulu ngoba thina njengabantu avele sisebenza lapha siyabesihamba sisiyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila. Kodwa mase singela lawo maphepha lawo hayi kuyasinzimela kakhulu njalo asakwazi ukuthi sizakwenza njani hayi.
Umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha ipassport ephuma ngokuphuthuma kodwa walelwe.
Sesithwele nzima lapha bengifuna ukuthatha emergency passport kodwa ngizwa kuba sithi sithathe ona la 53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka angikwazi sengithwele nzima khonabo ngifuna ukugishimela kwe-South Africa sengiswele ukuthi ngiyenzeni be ngithathe imali la eChina ukwenzela ukuthi ngihambe bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu zeni kuthiwa kinama-crocodiles kodwa hhayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona.
Unkosikazi Nikiwe Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport.
Uhlupho lwama-passport sokusikhathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo mina yami ngayithatha kungo-August. Ngangingayijahi kodwa kathesi sengiyijahile nxa uhamba khona ngale babekutshela ukuthi uzabona ngemeseji, uzabona ngemeseji bengasicacela ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva ngale. But kathesi besitshela ukuthi nxa uyifune uyabuke uzobhukha into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona ipassport yangikhona isi-overdue.
Unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni.
Umfana wami lapha kade ele-waiting pass i-ID yakhe ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsitheli bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zeZimbabwe okuyikho asikwazi thi kuyini kanti i-inki leyo kanti yengaphi lamuhla sokuthiwa khona kula inki asebenzisele i-waiting pass ngapha esikolo babefuna naleyani i-plastic ID so angisakwazi ukuthi mina kwenziweni.
UZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka. I-Studio 7 izamile ukukhulumisana labehofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu. Ngimele i-Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi leAfrica eleVoices from Southern Africa kumbe ivusa lene liseyiminyaka elithumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Nkosi sikeleli Afrika, malupa kanisu pangamayo, izo imitanda so yetu. Nkosi sikelela atina, nusaponayo.
Umasela mnumzana kuthi iqembu laqala njani njalo laqala nini?
Njoba nazi abantu baseningizimu Afrika uma badibana bathanda ukucula noba kusesifeni kusemshadweni lasidibana khona nje siyacula. Kodwa ke ngo-2007 ummeli we-South Africa la e-America umnumzana uwelile Nhlapho nesandla sakhe owashona kodwa ubaba uMoyo bangimema bathi woza la uthathe abantu base-South Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi-South African National Anthem.
Nkosi sikeleli Afrika, nalupakanisu kwano
manje kwakungelula ukuthi sicule lo ngoma ngoba ishintshile.
Morena buluka sechaba sayesu ofelise dintwale matwenye buluke 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 buluke
ufake ilimi ezinye kule ngoma yenkosi sikelela sekunesibhunu phakathi manje abantu abaningi bengafuni ukucula ngoba bangafuni lesibhunu ubuhlungu bayizolo be-apartheid kodwa ngoba ubaba uMandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane ingoma zesibhunu nesingisi nesisuthu nesizulu zibe nyanda yinye sangathi okungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela
mabube njalo
sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengaseZambia mhlawumbe naseUganda bathatha inkosi sikelela bacale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo ngavuma-ke mina nabantu baseSouth Africa bavuma sadibana safundisana safunda ama-notes saze sakwazi ukucula sacula ngo-2007 nge celebration ye independence ngo April yithe sacula
silo yini makanana silo yini makanana silo yini makanana sibethu samjari mali makanana yes makanana yes makanana
iqembu le Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhonapha eMelika.
Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent, Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yi-Afrika yinsingizi ke lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla ukuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayelo odume ngokucothoza urhulumente wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.